Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngiyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 29 kuNcwabakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Bekuphithizela namuhla abafundi abaloba imihloliso lonyaka bebuyela ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo kusasa. Kodwa ababalisi vathi abasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba abanamali. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu phezu kwengxabano ezitshiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi kutholakale njalo abedlula ikhulu 131 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe yi-COVID-19 kuleli laya kunkulungwane ezedlula ezine 4,390. Asebebanjwe lomkhuhlane bona bakhwele baya kunkulungwane ezilikhulu elilamatshumi edlula amabili 124,367. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lumkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili 21,373. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi lantathu 12,986. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili ezilengxenye 2,513,353. Asebehlatshwe esibili bedlula isigidi esisodwa esilengxenye 1,596,381. Bekuphithizela emadolobheni namuhla abafundi bamabhoding abaloba imihloliso lonyaka sebebuyela ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo kusasa. Abanye bonke abafundi bazavula mhlaka 6 ngeviki ezayo. Kodwa abanye ababalisi bakhala ngokuthi kabasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba iholo labo liphansi. Bathi uhulumende kumele abuyisele iholo labo lapho elalikhona engakalehlisi ku-$540. Bathi njalo ukuvulwa kwezikolo kufaka abafundi kanye labo engozini ye-COVID-19 ngoba uhulumende kathathanga wonke amanyathelo okuvikela lumkhuhlane ezikolo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUZI ithi ababalisi kanye loZulu kumele bagqoke ezibomvu kusasa ngendlela yokutshengisa uhulumende ukuthi umumo mubi kwezemfundo. sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuyemo yo
uhulumeni uthi izikolo ziyavulwa kusasa ngoba bekhona abafuna ukubajabulisa empeleni izikolo ukuze zivulwe kuvuleke kahle ukuthi abadala bebe bezilungiselele ukubhadala ama-fees lokuthengela abantwana ukudla ikakhulu abama-boarding ngoba sekufundwa abantwana bebhadala i-fees babuye bathengele ukudla uyengezelela kulokhu abakunikezwa izikolo ababalisi kumele bebe lemali yabo yokuthi badle emsebenzini njengoba sebebuyele emsebenzini bachiyele imuli zabo njengoba bengahlali lazo babuye babhadalele abantwana i-fees babahambise ezikolo kungabe kuyinhlekisa enkulu kakhulu ukuthi mina ngivuke kusasa ngifundisa abantwana bamanye amadoda ayenelisileyo ukubhadala i-fees enelisa ukubachiyela ukudla mina bambesele bekhala belamba ngoba ingekho imali yokuthi ngibathengele lokho kudla.
Njengoba likhala ngodaba lweholo lizabuyela yini emsebenzini kusasa?
Kumanje umbalisi uhola imali engafikiyo ku-$250. Ngokunjalo sithi thina uhulumende kabisele iholo lethu, hayi ukuthi asikhwezele umholo, sakhuluma ngokuthi kabisele iholo lethu leliyana esasilihola kusasa ngomvulo, ngomvulo obomvu, i-red money. Lapho esikhuthaza khona ukuthi wonke umbalisi kungenani lokuba ngwe-athusi, wonke umuntu ozizwa ekhathazekile ngokuwa kwezinga lokufunda eZimbabwe avunule okubomvu ukuze sibonise uhulumende ukuthi sokule ngozi ekhona emfundweni yethu. Mhlawumbe ngabona abantu begqoke okubomvu layayithuka. Ababalisi kabakhalali umsebenzi. Ababalisi bathi kabenelisi ukuya emsebenzini. Asikhalali umsebenzi kodwa kasenelisi ukuya emsebenzini.
Umnumzana Themba kuye moyo ngowenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende ulungiselele ukuvulwa kwezikolo njalo uthethe wonke amanyathelo okuvikela ababalisi labafundi kumkhuhlane we-COVID-19. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu phezu kwengxabano ezitshiyeneyo. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponya athi wethule umbiko namuhla exwayisa abantu ukuthi bakhulumisane nxa kulokungavumelani athi ukusebenzisa udlakela. Unyathi wazise ngezehlakalo ezintathu ezivalisa esomsolwa webhikita uWilliam Kuwanda owetheswa icala lokutshaya uyise wambulala mhlaka 24 kulinyanga esithi nguye womfakela umnyama. Kulotakuzwa Msimanga owesanyathi njalo obikwa etshaye umntwana oleminyaka eli-16 uJustina Sakala wafa emethesa icala lokungaziphathi. Omunye njalo umsolwa uShem Zorwa wetheswa icala lokubulala uFilimon Mudzinge besetshwaleni. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
UNkulunkulu njengomdali nguyolamandla ukuthi athathe impilo kumbe umphefumulo womuntu. Ukukhipha umphefumulo womunye umuntu kumbe ukubulala umuntu kayisiso sisombululo ngoba ngemva kwalokho wena njengomuntu yabo kwenzile ususele ulesigwebo esakuqala esakho esokuzithonisela emphefumulweni okwesibili suza kuyathonisiswa imithetho yelizwe ugcine ufele ejele kumbe udililelwe ejele.
Kuyini elingakuxwayisa izakhamizi?
Siyaxwayisa uZulu ukubana ananzelele isikhathi esiphila phakathi kwaso. imali izasweleka phakathi kwezimuli, ukudla kuzasweleka phakathi kwezimuli, imisebenzi izasweleka ukuthi abantu bayithole. Kodwa khonoko kakutsho ukuthi abantu babe sebevuka izidlova, babe ngabantu abalobhova, abahlukuluza abanye abahlala labo, abahlukuluza omkabo, abahlukuluza loba yiliphi ilunga lemuli, umakhelwana kumbe esinye sakhamuzi. Udubo olukhona elizweni lungabangela ukuthi abantu bagcine bebone ngani ukuthi izinto zilungisiseke ukuthi omunye abulala omunye, omunye alimaza omunye. Khonokho siyakuqonqosela ukuthi kayisiso sisombululo sodubo kumbe izindubo ezingaba khona phakathi kwabantu kumbe phakathi kwezimuli. Nxa abantu bethe bahlangana lenhlupho ezibakhathazayo kumbe inhlupho ezibehlula ukuthi bazixazulule, kabadinga omunye, kungaba ngomakhelwana, kungaba ngabakhokheli bezigaba lapho esihlala khona, kumbe inkokheli ezikhethiweyo ukuthi zizoxazulula lolo dubo esingabe sesiphakathi kwalo, kumbe siqonde emapholiseni balayo ihofisi ekhangela ngobudlelwano babantu, abasondele khonapho abantu bazama ukuxazulula inhlupho abangaba lazo. Ukubulala umuntu kayisiso sisombululo. UNkulunkulu nguye yedwa olelungelo lokuthi athathe umphefumulo womuntu njengokudala kwakhe abantu. Thina singabantu kasilalungelo lokuthi sithathe imphefumulo yabanye abantu. Ukubulalana okwenzakalayo kulezi nsuku phakathi kwezimuli, thina siyinhlanganiso siyakukhondema kakhulu, kasifuni ukuthi sikuzwe kusenzakala phakathi kwezakhamizi.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa inhlanganiso yeHabakuk Trust ibambisane leStudio 7 namuhla sikwamadlambuzi ePlumtree. Kubika uGibbs Dube.
Izakhamizi endaweni lezi zama ukwakha indawo yokulindela yabesifazana abazithweleyo ebizwa ngesilungu ngokuthi yi-mother's shelter. Unkosikazi Violet Ncube uthi sebenesikhathi eside bezama ukwakha indawo le.
Abanye abantwana bebezithwala bebancane, which is below 18 years. Ogogo labo mama bebelesibindi sokuncedisa nxa sebebeletha okungekho emthethweni. Okunye okukhangelelwe ngesakhiwo se-mother's shelter, abanye basuka ezindaweni ezikhatshana bebehamba phose 30 kilometers to 35 kilometers ukuze bafinyelele eklinika. Abanye bavela emavillageini akhatshana bebecela ukulindela besemizini eseduze leklinika. Shuthi khona abasizancedisa amavillage ayi-6, which is Ngotsha, Tsukuru, Phugwi, Malambu Central, Mpimpila, Tsukuru, Banumba, labavela kwamanye amawadi afana labo ward 12, ward 7, ward 10. Kanye labahlala emavillageini labo balindela khonapha kumavillage kusemaplazini le kubo village 1 up to kubo village 7 kusiyale.
Unkosikazi Silindeni Leya uthi izakhamizi ziyazama ngamandla wonke ukwakha indawo le yabesifazane.
Silobunzima kakhulu, indlu yethu sikuwindo level. I-community yacontributa izitina, yacontributa imali yokubhadala ubilida, yacontributa yonke into efunakalayo, ithebethebe, graveli, isent, ibhizi, njalo iyabe incedisa khonapho kubilida. So iprojekthi leyi sayiqalisa ngo-2013 lokhu ingakapheli. Ubunzima esihlangana labo asila material. I-material i-community yecontributa izimali futhi zokuthi kuthengwe i-material yebhadala ubilida. So silobunzima kakhulu ukuthi indlu leyi iphele. Kathesi ku-window level asila ma window frame, akula ma windi, akula ma door frame, and isebenzisa ama double door frame ngaphandle, phakathi futhi ufunakala amanye ama door frame. So imaterial yonke le ikhangelela ukuthi iphuma kuzakhamizi emalini yona le siyabe siyicontributor ngomuzi ngomuzi sibe sesihlanganisa ke.
Uthi kula makomiti ambalwa abonisana ngokwakha indawo le iqakatheke kakhulu.
Kule health center committee eyiyo ecubungula ezokubona phakathi ekliniki ukuthi uhamba njani, ibisinikeza le kuthiwa i-ward health team. So ama-committees lawa yi-2 ayancedisana khonapho kuyona le project bebonisana ukuthi kungayenziwani. Kathesi nje Isidina sezaphela, i-committee futhi siyaqalisa ukontribute ezinye isidina nga 10,000 per i-village. Uqala sakhipha ama 6,000 per i-village. So isidina zakhona zashota ngoba i-double wall. So sesiqalisa futhi ukuchaya isidina sesimiswe i-COVID ngoba ayivumeli, umthetho awuvumeli ukuthi abantu bebuthane. So kule RBF eclinic imali leyo yabikhangelane labo mama abazithwele labantwana abancane. So kule 20% ephumayo khona apho la incedisa ibo abathengisa mende eyasusa phansi kwaze kwaba kuwindo levy. So izakhamizi ziyabe zicontribute okunye layo i-20% yona leyo ngekota ngekota ingangena. Sebedoba labo amabhegesi amende kuloku kuncedisana. Silobu nzima kakhulu iproject leyo yaqalisa kudala imali ayikho ebantwini.
Sizaxoxa lezinye izakhamizi kwesinye isigaba esifanayo ngeviki ezayo. Udaba lolu luqoqwe yimi owenu uKips Dube ngilapha eMaryland.
Siyabonga Kipsa, siye kuhlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njani mthokazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhlanje sixoxa lo Nhlanhla Moyo owenhlanganiso ye.youth. Sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana abangamantombazana bese sibancane. Nhlanhla, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho ngalolu daba.
Ngiyabonga Mike. Inkinga esilayo elizweni inkinga ebesivele silayo sikhangelela phansi ngenxa yokuthi ayitholakali kakhulu kumaphephandaba, ayitholakali kuma radio, ayitholakali kakhulu kubomabona kude. Indaba ezenzakala nje kumphakathi zizithulwe zikhulunywe nje ukudlule ngenxa yokuthi abantu bazwisiseni. Esesikubonile ukuthi abantwana bayachadiswa, abantwana bayathathwa okungekho semthethweni.
Umthetho wakwele Zimbabwe uthini ngalolu daba?
Abadala abawazi kakhulu abathanda ukuthi uchapter 5 ukhuluma kakhulu ngendaba zokuthi abantwana abaleminyaka engaphansi kwechumi lasichiyagalombili akumelanga bachati. Kule ndaba le yomntwana ochadisiweyo waze wasichiya ezithwele kungenxa yokuthi umzimba usesemncane akakhona ukuthi azithwale for 9 months abelethe kuhle ngenxa yokuthi umzimba usasengumntwana. Yindaba esiphatheke ngayo kakhulu eyokuthi umthetho ungani uke walala mbijana lo mphakathi lawo ubusulele endaweni zokuthi abantwana bayachadiswa. Sesisuke saba kakhulu sayile ukubambana njengomphakathi sathi thina hayi okukaMike ngokukaMike okwami lami ngokwami.
Awusheleke mnumzana uZulu sokumele ayenzeni ukulungisisa lolu daba?
Kumele sibambane njengomphakathi sikhangelisise ukuthi siyalandelisisa na umthetho njalo. Lezi zinto esizenzayo kuma communities ethu ziyahambelana yini esingathi thina ngesilunga ama best interest of the children? Baphatheke kuhle yini abantwana? Okokuthi kungowakho umntwana oleminyaka elithumi lambili kumbe ngithi oleminyaka elithumi usungamthatha nawe na njengomzali uhlale sibili ugqoka isudo uthi wena uzohlalela phansi ukuthi umntwana uyalotsholwa. Kulula nxa sikhuluma ngazo sikhuluma ngabanye abantu, kodwa nxa sesikhuluma sokuthatha sizifaka wena njengomuntu uzibeke wena kusimo esinjalo ungakubona kusenza na wena ukuthi umntanakho osagqoka usayizi 2 wezicathulo usengunakazibani? Bona akulungile sibili Mike.
Sike sayenza ingxoxo lo Honorable Thembiso Nyoni yena othe uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhathazekile kakhulu ngalolu daba njalo usebenza gadalala ukubona ukuthi udaba lolu lungalungisiswa njani ngesiphangiphangi. Ubona njani lokho?
Ngiyala mina ke lapho Mike ngosokwenzakele engathi sokuthethe kumbe umnyaka kumbe iminyaka emibili i-marriages bill le esikhuluma ngayo esithi thina ise le parliament so sokwenziwa ama consultations mbona sokudlule umnyaka kwenziwa ama consultations lawo kuze kube la namuhla lokhe kungakenziwa umthetho kodwa sokuleminye imthetho ebuye ngemuva kwebhili leli yaze yayenziwa ama consultation kuma communities yadlula yaze yaye separlamente yadibhethwa yaze yapasiswa kodwa leyi ekuchadiswa kwabantwana ilokhe izimele ithule okungukuthi ngumlando kwahulumende njalo ngumlando wethu lathi esisebenzayo nje kuma communities ukuthi sithi thina ukufaka ipressure mbijana sembuza uhulumende ukuthi kanti wena uyindaba lokhe kumile ulokhe ufuca ezinye izinto ukuthi zihambe ngoba sibuzahlala iminyaka leminyaka silokhe simile sixoxa ngendaba leyi sisithi okunje kwenzakala kulokhe kuphelela njalo emoyeni.
Hayi nhlanhla isikhathi yiso sesihliwe ngumangoyi silugqiba lapha uhlelo lwethu silukandaba sithanda ukubonga unhlanhla moyo ngokungena kuhlelo kwanele kwalamhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection olubalulisayo igama nguMichael. Bye bye.
Siyabonga Mike. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke.
Sengana masiko
senziwe manje.
Lova bamkhulu babe lobola.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Namhla sixoxa ngokudliswa kwabesilisa ngamakhosikazi abo. Kambe kwenzakala lokhu na kumbe ingane kwane nje. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele unkosikazi Siphiwe Mafusithole, uMnumzana Moven Qhelisa Ngwenya kanye loMnumzana Dennis Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu. Umankonjeni uthi kusiko lwakhe kaluvumi ukuba badlise amadoda.
Kithi amanguni hayi asidlisi kuyazila, asiyidlisi indoda, indoda siyidlisa ngobuhle bethu langemzimba yethu. Sisesaba futhi ngoba kwakungabantu besikhosini ukuthi ukufelwa ngumntana nomuntu belichade lonke kwakungasilethela isinyama.
Kodwa uMankonjeni uthi bakhona abesifazana abadlisa amadoda.
Ngempela ayadliswa sibili, baningi abantu abawadlisayo njalo zikhona ezinye imihlobo evele kulisiko layo. Uthi ma intombazane siyakwendiswa iyahlivele iphiwe imniningana yokufika ivele ihli ilungise iqinise umuzwayo. Ekuphileni eqinisweni sibili le mathoyilethi ekhaya lapha besithi masingene erenkini longakufundiswanga kwabo lokungasisiko la kwabo. Ubefica ogogo behlezi esambuzini laphana bekubuza ukuthi kakuhluphi yini. Awufuni ngugavele okuncinyane uhambe uyemdlisa. Othathekile bathenge okunye bezithengela impuphu njengelalutho kodwa ngokuthi engqondweni la uyabe usulethemba uyafika kwenza egumeni kube ngcono uzwe kuthiwa kuyasebenza. Njalo engxenye kuyasebenza. Mina ngithenisenda ugogo wami uMakhumalo wavela wangitshela ukuthi hayi ngesiko lakithi asikwenzi kayisikho kwakwe. Ngakho ngithe loba ngihlangana lakho kwabanye loba ngikuzwa angisazange ngikulalele kumbe ngikuthande ngoba ngizitshelile ukuthi hayi asikho kwesiko lakwethu. Kodwa bengihlangana lakho kakhulu omama bekhuluma ngakho. Kodwa iningi babe bedubekile ubobaba bengahluphi vele ngxaka yikho lindaba yokudlisa.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Moven Qhelisa Ngwenya ohlala eDaluka eLopane.
Siyadinga ukwesiqiniseko okokuthi kathe sinxa ungabuza umuntu uyabumbona ekuhlaleni kwakhe ukuthi ubephila ingaluphuhluko kodwa ubone sengemva kwesikhathi setyintyile kuyalandelela khona ukuthi ibala leleli litholakale kumbe inkulumo leyo ibe khona siyingunguza kodwa itholakale iphile ukuthi naye ubani siwadliswa wayenganjana lona umuntu kwalesi sigaba hayi sephila kanzima yikho ke hayi kuyaqiniseka sikuthi kusakhona kusaphila ukuthi abantu bayadliswa.
UMnumzana Dennis Ngwenya uthi kulabo sifazana abadlisa amadoda.
Amadoda amaningi adliswa sivili ngoba omama babelikholelwa ukuthi nxa bengadinga imithi yokudlisa amadoda, amadoda azantshintsha evuma ukulandela intando yabo. Abaningi omama bezwayo ukuthi babefuna ukucontrola ama-resources abo baba ngenxa kuyimali. Then abanye abadlisa amadoda besithi bafuna ukuthi amadoda abengabe ibona abanye abafazi engazakhombisa nxa engaphuma endlini then abanye nje ngabadlisa amadoda umuntu ezithini ufuna ukuthi indoda yenze intando yakhe ngoba omama laba kwesinye isikhathi babebuye vele ezokwenda engalandanga kuzokwakha
kodwa baba Ngwenya kuyasebenza yini konke khonoko
bakhona zinto abanye baba ukuthi uyabumazi wena esesewumuntu ophilayo kuhle kuhle sivili ngesikhathi sakhe nxa engakathathi mhlawumbe ebesithatha omunye umama usunazela i-change of behavior uthole ukuthi umuntu kasengelwa nomazi wena kumbe mhlawumbe sengani selobuthutha kukhulu kakhulu usephonge uhlale senza intando yomama lo kumbe kusesikhathi uthole ukuthi anxaye phakathi kwemihlangano uthole umama sengiyokhwaza ethi ngakhwaza ubaba ubabethuke ayehlale khona ningathi konke kukhanake kutshengisa khona ukuthi hhayi kusho ukuthi imithi le iyabe isebenza
siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje besiphuka lo nkosikazi Siphiwe Mamfu Sithole umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya nomnumzana Delisi Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo olivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga njalo Gibbs Sizigqibe ngohlelo fuselela umoya silomfundisi Busani Spanda.
Linjani babunkomo labalaleli. Sibongi ngizacela ukuvula incwadi kuMateyu chapter 5 verse 17. Lithi iBhayibheli angizanga ukuzocitha amasiko lemilayo kodwa ngizogcwalisela. Usho njalo uJesu ukuthi angizanga ukuzochitha amasiko lemilayo kodwa ngizogcwaliseni simbona yena uJesu ezalwa wakhulela waphila isiko lakibo kwaJuda babesuka naye wasokwa wahamba indlela zamasiko akibo abazali bakhe nabokhokho bakhe yiyona uJesu simbonayo oyirole model kithi siyiyona uJesu simbonayo thina namhlanje kunje emhlabeni silahlile amasiko ethu asizazi ukuthi singobani silahlile amasiko ethu yini isiko Isiko yindlela esiyithiwe ngumdali axhumana nayo nathi. Isizwe lesizwe silamasiko aso. UNkulunkulu uxhumana laleso sizwe through amasiko aso. Once siphuma kumasiko ethu, umdali kasela connection nomdali. Thina eAfrika, umfazi siyamshada siyalobola. Abamhlophe abaloboli. AmaNdiya amafazi babalobola amadoda ngamasiko abo. Lathi silosiko lethu. Yilo lusixhumanisa lomdali yilo umdali asibona ngalo maningi amasiko ethu umdali asidalile wona namhlanje siwafulathele sithi silandele uNkulunkulu sikhonze umdali kodwa sithuka amasiko ethu asilaxhumano lomdali uthi Paul isizwe esilahla amasiko aso sifile uthi isizwe esilahla amasiko aso sifile asilamvelaphi asizazi ukuthi singobani leso sizwe siyiyoyo sifile ngiyalincenga bantwana bakaThixo asibuyeleni emuva lapho khokho babelima imvulinitha babepowerful bengafundanga babenquba besilwa nezinye izizwe ngemikhonto izizwe ziphethe isibhamu kodwa babenquba amandla babebuya kuphi babebambelele kusiko lapho babengahlulwa lutho babepowerful babelexhumano lomdali ngoba babebambelele kusiko lapho namhlanje sipowerless silahlile usiko lwethu asizazi ukuthi singobani asizazi ukuthi esibuya kuphi asiyazi imvelaphi zethu silahlile ukuthina uNkulunkulu akakho kusizwe esingazazi akakho kusizwe esingazithandi ngesiko laso akakho kusizwe esingafuni isiko laso akakho umdali umdali ukusizwe esiluxhumano lesiko laso thina abantu abamnyama silahlile amasiko ethu sihamba ngendlela zezinye izizwe yikho siphowerless yikho zonke inhlanga izinye izizwe ziyazenzela phezu kwethu yikho siyizigqila zezinye izizwe yikho sisebenzela ezinye izizwe ngoba sizilahlile ubuthina uNkulunkulu akakho nathi uma sizilahlile ubuthina silandeleni amasiko ethu amahle esiwadalelwe ngumdali la esasithi masicela imvula imvulinethu la esasithi masicela umuntu engatholi bantwana simcela umdali umdali asiphendule asibuyeleni kumasiko ethu akade sixhumanisa lo mdali umdali uzoshibilika sibheke ngiphetha uNkulunkulu wemandulo uNkulunkulu wamandla ngikhuleka ngibonga ngikudumisa kuphakamisa mdali wena uNkulunkulu owasizwe lesizwe ngwesiko laso osidalele sona siphamandla sibuyele ngalendlela osidale ngayo ngiyakhuleka Zulu amen.
Sibonge umfundisi Busani Spanda ngohlelo vuselela umoya. Nanzi ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Bekuphithizela namuhla abafundi abaloba imihloliso lonyaka bebuyela ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo kusasa. Kodwa abanye ababalisi bathi kabasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba kabalamali. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu phezu kwengxabano ezitshiyeneyo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.